ngikubonileyo okube sokuhlezi kusenzakala eminyakeni le edlulileyo kuze kufikela nakunalo mnyaka ethethweni, abantu bezigaba zakithi sebevotela iparty, abasavotela umuntu, sebevotela iparty. Kuyakhombisa khonokho yonke into, impumelo yakho niyatshengisa khonokho, ikakhulu ngomumo lo otshengisileyo wakobulawayo lapho kuthetho kudlula ukhetho. Abantu bananzelela ukuthi ha, kade ngani zindlelisa abantu bangasiboba lapho abantu bokuzi, yiko kunanzelele ukuthi hano abantu bezondelebevotela iparty bangavotela umuntu.
Kobulawayo ye kambe ingaba inqobile i-MDC Alliance, kodwa esinye isigaba eMatabeleland South iZANU PF ithethe phose zonke, kungakutshengisani lokhu?
Kutshengisa khonokho ukuthi abantu bathethi nxa bethande umhlangano, ikakhulu ngananzelela ngifuna ukuthi elenye into engayibonayo, abantu bebevotela abantu ikakhulu kakhulu ngakhangekhathesi ngabo umhlubulo wethu eMatabeleland. Abantu bananzelela ezigabeni ukuthi kungani kulo tshintsho, umnankambo ungani ulethe utshintsho, bathanda uhlelo lukamnankambo, baphathisa ukuthi even amalunga ayedala lephalamende avotele, kodwa abantu bevotela vele yena umnankambo ngokwakhe, wasencedisa ukuthi amacandidate akhe alandelayo amaphalamentari namakansela awine ma-elections ngonxa wathi abantu bethakazelela yena umongameli, evotela yona iparty, bethakazelela umongameli ngokwakhe. Ngokunjalo abantu kade bevota bevotela iparty ukuvota amacandidate abo.
Manje ngokubona kwakho, ubona ungani kuyini okuzayenzakala kukhetho oluzayo? Abantu bazalimuka yini, bavuleka amehlo njengokutsho kwakho lapho ukuthi kobulawayo babone sokwenzakala ukuthi hayi kathi sivotele obani?
Engikunanzelelayo kade singangikhangela okuza kwenzakala kukhetho olulandelayo yikuthi abantu bazabe sebekhangela ukuthi iparty ngeparty ukuthi umuntu babekhangela umuntu, ingafaka idonsi bayalahlela kathana abantu kathesi sebezakhangela khonokho. Kathesi kade bethi abantu noma iparty ifake idonsi kuphela bebevota kuphela bengayazi bebevotela iparty, kodwa kathesi abantu bazakhangela ukuthi kade sikhangela umuntu. Kwezo kusuka izindaba zabo labo babe bethe bona bakhetha ukuthi befake obabheni, abantu bazabe bechiya bengabavoteli-ke labo abanjalo obabheni, sebechiya bekhetha abantu. Ngokunjalo ndama ukuthi ngithi mina abantu bebevotela vele iparty gibs kathesi, kodwa abantu okulandelayo sebefundile abantu ukuthi bavotele iparty, hhayi babe sebekhangela ukuthi lo iparty le isinika umuntu kumbe ayisinikanga umuntu. Nxa ingasinikanga umuntu ambona abantu bekubambe lokho, yiko ngikubone leyo okuzawayifunda ebantwini kukhetho olulandelayo.
Khona emabandleni-ke siyabona ukubana kuma-primaries lakho kwesinye isikhathi kugcina kukhethwa abanye abantu, okokuthi nxa sokuyiwa kukhetho abantu bazisola ukuthi hayi ngabe sifake lwana kodwa kathesi sifake uzibani. Khona kuhamba njani kuma-primary, bakhangelani kathi?
Kuma-primary ama-primary zethu vele angeke mbale ukuthi kube lama-primary, akuzange kube njengako ezanu PF akuzange kube lama-primary, kubele kuganga kuphela. Even no-president la uvumile wathi yena ama-primary la akahambanga kuthi ukuthi ngesikhathi esilandelayo sifunde isifundo, ikhetho lama-primary luzabanjwa kuhle kakhulu ukuthi lube lukhetho ukuthi umuntu wakhona nxa ephuma kuma-primary laphana abe ngumuntu wokuthi vele sesiya phambili kuphela. Ngokunjalo engikunanzelelayo ukuthi kwamanye ama-party futhi akula ma-primaries kulokhu kuganga kuphela, ungagayela la i-MDCT le kade ihambe befakana ngabangani bakwesendawo kwabo lama-primaries. Nxa kuthiwa ama-primaries akube lama-primaries kuma-constituency zonke, njalo ama-primaries akhona abe senzisa ingundi kwezwa abantu bekwethwale abanye bethwale besoko laphana kulelani khona. Hhayi, i-primary yonke imele inike ithuba bonke abantu bama-structures bengahambi imango emikhulu babe seduzane ukuthi bayenelise ukuthi bonke bavote. Kodwa-ke ama-parties wonke ngiyasola ngendlela abaqhuba ngayo uhlelo lama-primaries kulesi ngundi kulokhu kuganga okuningi kakhulu kade kusenza okuyikho okusekudale ukuthi lanxa abantu bekhonona nje ekuqineni bale bevele kuma-primaries lapha kade behamba befakelwa abantu abangayisibo, kodwa ekuqineni kwelanga abantu abangayisibo na bayiqine bewina ngoba abantu bakhona sebevotela iparty bethi hayi thina sikhulisa iparty, iparty yethu kumele siyiyekele iwele phansi. Kodwa lanxa abantu bakhona befake umuntu abe engakhethwanga ngabantu, kodwa engene ngendlela engayisiyo nge-primary elokuganga okuphambili kakhulu.